Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 5 kuNhlolanja 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusekuthi ukusukelizweni abantu besiya kwelinye ilizwe, akuseyibo banikazi belizwe lelo lapha bazalwa khona.
Umongameli Masemnangagwa uthi uhulumende wakhe usekela ukubuyiselwa ekhaya kwabadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni.
Engakutsho mina ukuthi vele akulamuzi ongathunqi intuthu loba kwakhiwe awuselakali uthube lalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha lalaphana kodwa kungatsho ukuthi sokuyukudeleka komuzi.
Ibandla lezanu PF lithi lizajezisa umnumzana Rones Ugeza labanye bakhe abafuna ukuba umongameli Masemnangagwa esuke embusweni besithi sehlulekile ukubusa eZimbabwe. Umongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usekela ukubuyiselwa ekhaya kwabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika okungekho emthethweni. Mnangagwa wethule umbiko lo namuhla enkundleni X ngesikhathi eMelika liqhuba uhlelo lokududula abadabuka kwamanye amazwe abangenamaphepha aqondileyo njalo lezigebengu. Kulabadabuka eZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu namachumi amane 545 abasengwalweni zohlangothi lwendaba zekhaya okwakumele babuyiselwe eZimbabwe nyakenye. Baningi abasola ukwethulwa nguMnangagwa bathi kazizweli izizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubuyela ekhaya okungela msebenzi lokunye okokuziphelisa. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe nomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas.
Ngibona ngathi uqondile ngoba kanti sivele abantu nxa besukelizweni akusekuthi ukusukelizweni abantu besiya kwelinye ilizwe akuseyibo banikazi belizwe lelo lapha bazalwa khona. Ngibona ngathi kuqondile ukuthi abantu nxa bethe baxotshwa lapha babuyele kibo ngoba ekhaya kusekhaya, yikho ekhaya khona.
Ye, kulabanye abathi babuyele ekhaya khona ngale bafike ke benzeni njengoba ke umnotho ukhanya ngazana uguqa ngamadola.
Ye, kulapho okulohlupho khona khonapho ukuthi akula msebenzi, akula umnotho welizwe kawumanga kuhle ngendlela okumele ukuthi ngabe umi ngayo. Ngoba kuvele umnotho welizwe umi kuhle, konke kumi kuhle. Ngabe akula muntu obanjwayo lapha ecelwa ukuthi abuyele kibo. Abantu ngabe bazibuyelela bodwa ekhaya besiyahlala ngoba ukuhlala emazweni akulula njengokuthi uhlale kini lapho zalo khona.
Yes, ngathi vele baningi kanganani abadabuka eZimbabwe ocabangela ukuthi bangabiselwa khona ngaleke ekhaya nguhulumende kaumongameli Donald Trump?
Angiboni ukuthi kungaba khona ongaba njalo. Nxa ekhona bazaba balutshwane ngoba lapho kunye okukhona kuya ngokuthi abantu baziphatha njani inxa kuphathelane lo mthetho. Ngoba ungaqamula umthetho lapha ubonakale usunga esandleni esingasiso somthetho, yikho lapho okuhlupha khona. Utholakala ukuthi umuntu usekhona kuma records elizwe, then ke kulula kwesikhathi ukuthi bamlandelele bambambe bambuyisele ekhaya.
Yes, ngathi nxa sesigangela sibili kwini okungathi kwaletha abantu abaningi lapha kwele Melika njalo nxa sebebuyele eZimbabwe akube akwethusi khona nxa bengahanjiswa ngenkani nje?
Akukho kwaletha abantu lapha ngaphandle kokuthi lokho esithi thina i-greener pasture ukuthi bazezama impilo engcono engafanila leyo lapho abadabuka khona. Akukho sibili okwabaletha lapho abantu ngoba aluba kungasikho lokho abantu ngabe bakhona eZimbabwe. Njalo akusikho ukuthi ungabi khona kwabantu lakho into embi ukuthi khona basuke bangabi khona ekhaya. Kuyancedisa kakhulu ngoba khathesi sibona laba bantu abaphandle bayasiza laba baseleyo ekhaya ngoba ungakhangela ngomnyaka siyangenisa imali khona lapha ekhaya edlula ama-billions athize sincedisa abantu khona la.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseTexas khonapha eMelika. Ibandla lezano PF lithi lizajezisa umnumzana Runesu Geza labanye bakhe abafuna ukuba umongameli eMasamnangagwa esuke embusweni besithi sehlilekile ukubusa eleZimbabwe. Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana Chris Mutswanga uthi uGeza okunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association labanye abalwa impi yenkululeko bakhuluma intando yabo hatshi eyamalunga onke enhlanganiso le kanye labakubandla lezano PF. Uthi abantu laba abazajeziswa ngendlela elandelwa libandla leli elilamanye amalunga afuna kuguqule isekelo sombuso elizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke sembusweni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Baningi abaphikisa lokhu abathi uMnangagwa sokumele ededele omunye njengalokhu okulawulwa isisekelo sombuso elizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF.
Engakuthi mina ukuthi vele akula muzi ongathunqa intuthu loba kwakhiwe awuselakala uthube lalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha nalaphana kodwa kungathi ukuthi sokuyikudelika komuzi kumbe ukuthi abantu abasayikukhulumisana ukuthi konke kulunge.
Ye, awuchasise lapha baba Nkomo uthini?
So ngaleyo ndlela mina engakutsho ukuthi konke ongabe kusenziwa libandla eleZanu PF ikwenziwa ngendlela ukuthi balandela i-constitution. So uma i-constitution isitsho yena ukuthi akwenziwe lokhu lalokhu kulandelwa ngendlela angikhona njengoba ibandla leZanu PF lisitsho khona lona lizalandela khonoko ovele kusemthethweni yikho kanye okuyafanti kulandelwa. So ukuthi abanisebenza thini bathi batheni hayi so ngokunye lokhu njengoba sakhuluma thini ukuthi konke lokho okwenzakalayo kwenzakalela emzini othize okuyiZanu PF okuyikubonisana kwabantu bakhona ukuthi yona into le ibona bayiphatha njani bazayisebenza kanjani. Konke okwenzakalayo lokho kureyizwa ngoba vele yizinto ezikhona kusisekelo sombuso ukuthi uma lokhu lifuna lokhu nalokhu fanele likwenze kanje.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla leZanu PF abexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 esayinsiza. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Sabona ngesikhathi samgazi kwakuvele kuhlala kuwana sikhangelele ukuthi singadobha izimbi phansi ukunyamalala kwabantu ukubothwa lokudingelana nje amacala angekho. Sesiqalile lokukubona ngoba sesitshelwa kathesi ukuthi umnumzana uGeza wabulala umuntu labanye abazalandela. Lokhu uma sikhangelane lakho sokutshela izinto eziningi kakhulu esethi zizabangela ukubana ukufa kwamasotsha ikakhulu laba abaku-top njalo ababephathekile ngesikhathi sephuka 2017 oSimoyo labanye asebafayo kusitshela or kumbe kukhomba ukuthi kule sandla sempeni ngempela. Lokhu kwakusenzakala ngenxa yokuthi bafuna ukuyiphena utwenda. So bangabe sebeqala ukukhuluma ngendaba le ka-2010 sebesazi ukuba umnumza utwenda useyifikasela backup sebebaqedile abantu abakade bengamsupport ngezinye zezinto ezikhona lezo esiqala ukuzibona esezivela mpela.
Siyakuzwa baba Mlalazi, okunye-ke
kuvele kujwayelekile ukuthi ngezikhathi ezinjengalezi abantu baqala ukusiqana baqala ukubulalana ngenxa yabona sekule agenda. Nizakhumbula ngesikhathi sikamdabi ukubana uthe siyakhishwa ngesikhathi ama province wonke ngokuthi ngamende basebenze so ilaitu tengaba khona kubana bangaphumelela ngicebo leli lika 2030 wonke ama province amende aqhubeke o labo abawophoni yena okwathi sibona ama general ngabe bakhona abanye abantu isini izani PF abasebenza kuzuma ngaphandle kwamove seven ba bathikisana naye le nto ekuescalate ukudlongudlongo lobu lokubulalana kumbe baza kwesaba bazithulele ngoba kuvamile kubana abalembono ethile bagcine bethule bephakathi okumbe sibone i-history iziphindaphinda sabona ngesikhathi sikamduru abantu bexotshwa orayika ukonde sagcina sibona i-emergency ye-Zimbabwe Civil Service ngingazi ukubana kungenzakala kodwa kangikholwa ukubana abantu abakhona manje bangaba le capacity yokubana bahome enye iphathi.
Umnumzana Fortune Lalazi ngolandela ezombusazwe ezimele sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Amapolisa aqhubeka ebopha abathenga bethengisa impahla emigwaqweni eZimbabwe City baphazamisa amabhizimusi athuthukileyo asevalwa ngenxa yokwehluleka ukwenza imali inzuzo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Dube olandela zombusazwe lezomnotho ezimele.
Asikhangela ngazombili sicubungula kuhle sizananzela ukuthi umuntu lwana uyabe lesitolo esikhulu uyabe ebhadala amatheksi amaningi nengafunakalayo kuhulumende ukwenzela ukuthi umkhono omele izwi ume. Ngakho-ke la uyabe efisa ukuthi izinto azithengisayo zithengwe zingaze zaba lo mncintiswano wezinto eziyabe zithengiswa ngabantu ngaphandle. Ngoba esikhathini esiningi umuntu othengisa kumaphevumenti othengisa phandle ngoba ozithengisela ngaphansi kwesihlahla laphana umthelo wakho kawulandelelwe. Ngeke umuzwe sithi bengiye ebhadala kuZimbra babeye ebhadala ngaphi ngaphi. Kodwa khonkhana azokusenza ukuthi yena ama-products akhe nezinto azithengisayo zikhompithe lalwana umuntu yena osefake imali phezulu kwenzela ukuthi abhadale imithelo le efunakalayo. Kube sokusithi-ke nxa sikukhangela futhi ngolunye uhlangothi bona laba abantu ababotshwayo laba yizindlela zabo abazizamayo zokuthi baziphilise ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe ngilizwe lapho ukuthi amathuba okuthola umsebenzi anciphile kakhulu. Ngakho-ke abaningi baphila ngakholokhelana ukuthi umuntu uzadobha laphana ayiqhuta laphana abe sethengisa la afake okuyimakhapu ngijali kwenza ukuthi akwanise ukuthi aphile. Kodwa-ke ngenxa yokuthi yena kalamthelo eminingi-ningi efunakalayo intengo yakhe iba ngaphansi.
Yes, ngathi-ke kodwa kwenzakala ukuthi babhadale umthelo we-tax bona laba abathengisa emgoqweni.
Ama-systems zethu aweZimbabwe kakakuvumeli khonokho ngenxa yokuthi umuntu lwana uyabe engarejistanga. So ukuze ukwanise ukuthi mbebenelise ukuthi bakulandele babona ukuthi awutheli mthelo so kumele ube ngumuntu olebizwe elithile eliveza kutweni ikhampani yakho ithini. Kodwa abaningi yilaba abathwala nje izitsha bafike baqhuthe laphana ngabona umpholisa othile owesithi council ngumpholisa kahulumende abaleka ecupha ahlaye laphana. Abaningi bangikhona abanjalo. So ngalokho-ke kabakho esingathi khona yi-database yokuthi kwazakala ukuthi ubani uthengisane njalo uthengisela ngaphi. Bakhona abanye abalezi ndawo ezamakwayo ukuthi uzathengisela la wenithengisela labana bayabhadala imithelo ku-council. Bona labo-ke bakhompyutha lalabana vele abangabhadali lutho futhi abafika abaziquthela abanye baye bedwela amasetsheli abanye bengabahambayo abanye befika bechaya kuphela phambi singafaka umzekelo abaqalisa ukuchaya vele endaweni lapha kuthiwa ko-sales awuzibona. Abanye sibachaya yonke indawo wahamba ngo-4th Street usuka khona phana ku-6th Avenue sele usiya khona le ku-4th Avenue abantu bachayile khonaphana impahla singathi nje generally koBulawayo kunjalo kungasiyo Bulawayo kuphela even eHarare kukhona lamanye amadolobho kunjalo.
Kodwa kuyabambeka yini ukuthi abantu bagcine bethela imithelo ye-tax njengalokhu okufiswa ngumgcinincebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube othi soko lo mthelo wona lowo osufunakala ebantwini abanjalo?
Abantu abalamabhizinisi abancane bayimhlobo atshiyetshiyeneyo silalaba abaqutha phandle emoyeni kube sokusiba le system enje esivukile koBulawayo ukuthi umuntu uyathenga i-building enkulu njengawena le u-sales out asimaze ngu-sales out kudala. Yona lali building lezinye izindawo uyafika ukuthi sokuthenga umuntu uyathenga i-building yena abe seyiqumaquma sisiba izindawo ezincanincane okunjengakho konke lokho kusenzakala okwenzakala kula kwa-Queensland. So uhulumende wakhathesi usalandelela bona laba basezindaweni ezidala ngoba abantu labana babhadala irenti kumnikazi we-building but itaxi yabo kayilandelelwa.
Lo bengumnumzana Thembelani Dube olandele zombusazwe lezomnotho ezimele ubexoxa leGibbs Dube weStudio 7 eGobulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine namuhla lihlasele esabelweni seKrasnodar ekweled Russia ngamadrone alumathisa umlilo omkhulu endaweni okuthengiswa amafutha ezimota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Uganda selilisana ngamandla lomkhuhlane we-Ebola ngokuhlaba abantu abaningi amajekiseni aza kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lomkhuhlane lo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu bakwele Palestine abahlaselwe yimpi ephakathi kwe-Israel leqembu leHamas. UTrump wethule amazwi la esesikoleni sakhe iWhite House izolo ngemva kokuhlangana lomongameli we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe leli kungaba linyathelo elihle. Kunsukwane ezedluleyo umongameli Trump uthe abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana lele-Egypt leJordan. Uthi elemelika lingathatha iGaza lizayakha kuhle futhi lisungule imisebenzi. Kodwa uhulumende wasePalestine uthi imelika ingathatha lindawo iyabe yephule umthetho olawula ukuhlalisana kwamazwe omhlaba. Sixoxele olandele zombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Intesizwile izolo le iyamangalisa ngoba umnumzana Trump ekampena wayekhuluma ngokuphuma out of all foreign nations and ungathiwa he isolated America for a while ukuthi balungise iAmerica first. So ukuhamba eGaza I think is a departure from the campaign promises zakhe lenkulumo zakhe. But uBenjamin Netanyahu umngani wakhe ube sithi yena that is a solution that has never been explored but can be tested ukuthi kuyasebenza yini ukuthi bathumele amabutho in the Gaza Strip. I mina mbona ngathiwa it's just another way ukuzama ukuthi kube le peace but mawungakukhangela kahle kahle ipeace yangkhona iyabi injani ngoba abantu aba belong to that area have been moved without their will. So khonapho ngantu akuzaqalisa umsindo. Sakubona lapha neIraq leAfghanistan when bekhipha amaTaliban laphana abantu basebaphendukela eAmerica. So khonapha into zenhlabathi ziyahlupha ngoba you cannot remove umuntu ovela khonapho and expect them to be okay with it. Ukuthi basuke khonapho bayahlala ezinye indawo njenge-Egypt leJordan phela khonapho kusokukhoza i-population instability lati siyakubona in our countries ukuthi if you move to another country as a refugee or anything else ngantho kuyasinda the economy and social infrastructure uqalise umsindo amongst the populations ezikhonapho. So it's a dangerous situation in Mangu Kangela, but siyabe sesibona ukuthi baza kuhambisa njani in terms of the logistics. Ngoba ukukhuluma is okay, but sometimes ma lifaka isolution kumele kucace ukuthi kuhamba njani and how everything is going to be achieved.
Abantu baseMelika ubona bevumelana lo Trump yini kulolu daba?
Into ekhona sikathesi abantu beAmerica lokho besadinga ukuthi bazwisise ukuthi what is the foreign policy ngoba kube kubhalwe ama presidential executive order angathi amaningi. So kathesi abantu bangathi abalesiyezi ukuthi babekwazi ukuthi what is really going on. And from the light looks of it, izolo abaningi bangkhona esingathi ngama Democrats hayi bebethinga ukuthi vele lokho akuyenzi. But into engantwa ezamangalisa sizabona ngoba abantu be-Arab abaningi bavota for Trump in many sectors ngoba babezama ukuthi abancedise ngendaba yena le ePalestine leGaza lempi yona le ekade ihlupha. So kathesi hhayi ngantwa sebe-confused ukuthi kuzohamba njani ngey'nkulumo zakhe lezo. But kathesi asikakwazi ukuthi is the majority of America going to support or they are waiting to see ukuthi what is the approach for this solution Israel Palestine.
Umnumzana Tim Moringa yulandela zombusazwe zeMelika ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 esewahayo khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhulumende omutsha weBotswana uqhubekela phambili ebopha njalo evisela eZimbabwe abahlala kulelo lizwe ngekho emthethweni loba umangameli Duma Boka wayethembise engena esikhundleni ukuba abantu laba bazaphiwa amaphepha aqondileyo okusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuthatha intambo zombuso ngolwezinyakenye, uBoko wathembisa ukuthi abeZimbabwe abahlala eBotswana ngekho emthethweni bazanikezwa amaphepha afunakalayo. Kodwa uhulumende kaBoko sethule zingodaba lolu njalo bisela eZimbabwe abantu abaningi abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni. Omunye wodabuka eZimbabwe ohlala eHabroni umnumzana Oscar Maphosa uthi inhlelo zamapholisa zokubamba abantu bekhaya abangabala amaphepha kazizange zime.
Lokho esabupha njengakudala vele. Into ekhona ukuthi ama-raid angkhona abakhona maybe once after 2 months. Kunjenganjengakudala ukuthi ngesikhathi sikamasisi ukuthi kwakunjani.
Ekubotshweni abeZimbabwe banjiswa emngceleni wePlumtree ngezimoto ezaziwa kakhulu ngokuthi ngamagumbagumba. Elinye ilunga lebandla elibusayo eliUmbrella for Democratic Change umnumzana Jason Rantansa uthi kahambelani lo mbono kaBoko ukuthi kuphathiswe abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni.
But you know, I oppose the president's stance on this because in South Africa they implement the same thing.
Angivumelani lombono kamongameli ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha. ESouth Africa bazama akusebenzanga. Kambe lathi singalandela khonoko sesihlupheke kakhulu ngabeZimbabwe abangena okungekho emthethweni.
Ngokufisa ukwarantaza abeZimbabwe kumele bebotshwe ngamandla njalo leBotswana liqinise imithetho kulabo abanjwe bengena elizweni ongekho emthethweni.
I mean, you are just charged 300 pula for entering our country illegally. So that's not a deterrent. If we can increase the penalties,
ukungena elizweni okungekho emthethweni uhlawuliswa i-300 kuphela. Ngakho ngithi akubotshwe ziqine kulokhu. Uma kusitsho ukuthi bavalelwe emajele akube njalo.
Umnumzana Chuma ohlanganiswa ezizalwane zeZimbabwe ehlala eBotswana, eZimbabwe community in Botswana, uthi uqhubeka ukubotshwa kwabeZimbabwe luphawu lokuthi kusekusiba nzima ngaphandle kwelizwe.
Kathesi bona laba abantu kade sibakhalela kakhulu abasebenza kuma-construction abangala maphepha sebehamba manje kathesi bethola ngamagumbagumba.
Uchuma uthi ukubuyiselwa emuva kwabangena elizweni ongekho emthethweni kufiphalisa isithembiso sikaBoko sokunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Ocubungula ezombusazwe ezimele umzana zenzo moyo uthi osokusenzakala utshengisa ukuthi kulo mahluko phakathi kokukhuluma kwaBoko kanye lokwenzakala emphakathini.
Umongameli welizwe laseBotswana uDuma uzithola esentweni efana laleyi mawukhangela i-background yakhe, i-professional background yakhe, iki-human rights law, lapho kulenhliziyo yakhe khona, lapho ayabe ayikhuluma kuyikuthi inkulumo yakhe ivela khona manje mayesebuya ngapha ethungamela ilizwe sokumele enze hayi okufunwa nguye kodwa okufunwa ngabantu abanengi.
Umoyo njalo uthi indaba zokubuyisela emuva abangena emazweni atshiyene ongekho emthethweni sekuyindaba eseguduni umhlaba wonke jikelele, okwenza ukuthi uBoko la yayisabe ukuthi angalahlekelwa amavoti uma engabonakale lo mcabango ophambana lozulu weBotswana.
Abantu njengamanje abamazwe nje ehlukeneyo, ingqondo yabo o inhliziyo yabo isekutheni ilizwe ngelethu akulona ilizwe labanye abantu abavela kwamanye amazwe.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona indaba zongena kwabantu kele Botswana, umnumzana Pass Mukhware iyehlule kaphendula ngembuzo ayithunyelwe iStudio 7. Uhlangothi lukahulumende olubona ukukhitshwa kwamanani abantu abangena lokuphuma eBotswana olweMinisterial Report on Irregular Migrants luthi iBotswana ibisela abeZimbabwe abangaphezulu kwenkulungwane ezilitshumi lahlanu i-15,000 ngomnyaka, isebenzisa imali edlula izigidi zamapula. Ngingumqondisi Dube oyendaba seStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Wasakazi, into eyenziwa nguChabangu, angiboni ukuthi impela abantu bengamxolela into eyenziwa nguChabangu. Kukhulunywa ngedemokhrasi, kodwa uChabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, ngabangenela labo bantu wabakhipha bonke, wafaka abantu abangavotelwanga ngabantu. Kodwa uzwe oSimba Mabasa labo Bilif Gawule bekhuluma ngedemokhrasi. UChabangu esebenzisa amakhodi ukuthi ekhiphe abantu abavotelwe ngabantu. Lokhana kwenzeke eZimbabwe kuphela, kodwa kwamanye amazwe kwakungeke kwenzeke lokhana. Into eyenziwa nguChabangu, hayi lapho khona uChabangu, so uzenza ihero mpela lapho khona uChabangu, kodwa kuzaphela, okungapheliyo kuyahlola.
Studio 7, linjani basakazi? Kubuyelani phambili ngomsebenzi omuhle. Elikubuza abantu bezanu laba bathi till 2030 uMnangagwa kumbe azafela esikhundleni. Ngicela ubabuze ukuthi lawa ama-projects okuthi uMnangagwa kakawaqedisi kakawafezi iwaphi. UMnangagwa ama-projects angikhona wona lawo uwafanda ngesikhwama sakhe. Nguyobatshelayo khona ukuthi bakwenze khona, kanti vele siyamazi lapha khona ikuxokozela kuphela, lapha khona ikuxokozela. Khathesi uya kumhlangano nalowo esadiko nalowo emergency we-DRC uya khona lele nhloni. And futhi into leyana umuntu loyana kalanhloni, angazi ukuthi ngumuntu wadalwa njani. Kalanhloni ngitsho, kalanhloni u-DRC ngale uchisekedilwane uyamazi ukuthi wakuwangena laphana uMnangagwa wayalutha laphana. Ule cala le-DRC uMnangagwa, kodwa ukuthi ungu-chairman wesada ule cala le-DRC ukulutha ama-diamonds e-DRC wazi waba namabhaya ukuluthiza ilokuzela ama-diamonds elinye ilizwe. Umuntu ongelanhloni, ongaseko, ongasabalwanga nguJehova lwani umuntu lwakhe. Ngokuthi vele siwasayini ukuthi come what may kuJehova, ngasela ndaba lakho. Umuntu ophonga ukubulala amahlayana abantu. Abantu bona labathi 2030 ibusa bathi ufanda ngemali yakhe yesikhwameni sakhe yini ama-projects onalawa wenza.
Studio 7, sanibonani basakazi bethu abahle esibathanda. Siyazithanda izindaba zimnandi. Ngubekani Mathwasa lana eGoli. Ngigile kule impi ese-DRC. Asimpi yamanje lana ungathi singathi impi emangalisayo ethusayo. Dala liyampi khona liya. Kunama-president anamawala abohlohle sabo. Into abayigijimela le-DRC, yanti bagijimela i-mines leziya, bagijimela yamana lana ama-diamond. Bathi bagcina ukuthula, banaqamba amanga oRamaphosa bonlabo uMnangagwa. Ngamanga into abayenzayo. UPaul Kagame manje sebemsula sokungathi wrong. Bona amasosha abo afuna ne-DRC sokuthiwa lo khipha amamashi amamashi la ama-M23. Right, ayisupport i-M23. Labana abantu bavikela ilizwe labo. Uright uPaul Kagame basupport. ORamaphosa laba bathanda ukuzifaka entweni ezingabadingiyo. And uyabona manje nempi yase-Ukraine. Qala yonlani impi qala nguPutin. UZelensky noPutin kuze beshayane manje ni. Izikhali zaqala ukugadla lapha zasuka la eSouth Africa zakhitshwa nguRamaphosa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lweLive Talk. Okwanamhlanje sesitshaye kwazela muli yeZimbabwe olivalelisayo nguThabo Kancube lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.